Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili imhlaka 30 Mfufu 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Abesifazane bakubulawa bakhuthaza ukulandelwa ngokugcweleyo kwemithetho ebanikeza ilungelo lokuthola impahla ikakhulu izindlu lomhlabathi.
Sivele sikukuchile uqaleni ukuthi ayisiyo mali. Sivele sikhulumile phambilini ukuthi izisebenzi nje kazidimande ukubhadalwa ngeAmerican dollars. Umkambo uyakhokhela kumkambo uyajenisela ukuthi kufunakala imali elohlonzi olunjani phambili.
Abenhlanganiso yezisebenzi abeZimbabwe Congress of Trade Unions bakhuthaza uhulumende ukuba amukele ukwenzakala emikambo ebizwa ngokuthi ngama market forces ukuba yikho osekuqondisa umnotho welizwe. Iningi lezizalwane zeZimbabwe eselihlala eBhilitane seliqale ukuthengela izihlobo labangane ekhaya ukudla ukuze kufike ngesikhathi sekhisimusi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abesifazane bakubulawayo bakhuthaza ukulandelwa ngokugcweleyo kwemithetho ebanikeza ilungelo lokuthola impahla ikakhulu izindlu lomhlabathi okumunyethwe kusisekelo sombuso welizwe kodwa kungalandelwa. Lanxa imithetho ephathelane lokulinganiswa kwamalungelo abesilisa labesifazane ikhona, izikhathi eziningi kutholakala ukuthi omama bangemuva kakhulu ngokuba ngabanikazi bomhlaba. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo. Abenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU bakhuthaza uhulumende kanye labamankampani ukuba bamukele okwenzakala emikambo okutholwa ngabantu kule mikambo lokuthengiswa kwempahla ukubizwa ukuthi ngama market forces yikho sekuqondisa ukwenzakala kwezomnotho elizwe. Okuningi asikuzweni kuMavis Gamayi seHarare.
Abenhlanganiso yezisebenzi elizweni eZCTU bathi abahulumende labamankampani kumele bengaqhubeki beqinisa amakhanda bezitshela ukuba into yonke ihamba kuhle kodwa badinge indlela ezosebenza uqeda inkinga ilizwe elibhekane lazo. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi isimo eselizweni sesibangela ukuqansa kwentengo yempahla nganxanye iholo lezisebenzi lingakhuphuki.
So kuqakathekile ke ukuthi sivume iqiniso. Uhulumende akubona ukuthi angazake acathe ngomunwe kumbe ngaba ngama employers ku private sector bengacathi ngomunwe ukuthi hayi umkambo ke uyalaka ibond. Sasivele sikukuchile uqaleni ukuthi ayisiyo mali. Sivele sikhulumile phambilini ukuthi izisebenzi nje kazidimande ukubhadalwa ngeAmerican dollars. Umkambo uyakhokhela kumkambo uyajenisela ukuthi kufunakala imali elohlonzi olunjani phambili.
Wengeza umoyo ethi kungalesi sizathu abenhlanganiso yakhe bekubona kufanele ukuba izisebenzi zihlawulwe ngedola lemelika.
So kufanele ke abantu bevume ukuthi umkambo ufuna imali elohlonzi iAmerican dollars. Akusimangalisi ke thina nxa sibona izisebenzi zikahulumende besithi bafuna ukubhadalwa ama American dollars ngoba phela ama services wonke nje emkambo kungaba yimithi ezibhedlela ukwelatshwa ngabodokotela okuningi nje abakufunayo empilweni yabo ku American dollars.
Lenkulumo igcizelelwe inkokheli yenhlanganiso yezifundi zemakolijini lema university eZimbabwe National Students Union ZINASU unobhala jikelele weZinasu umnumzana Ashley Funye uchasisa ngombono wabo njengezifundi
sithi abantu bakuleli kumele baqale especially ama youth ngoba yomele belungiselele kusasa lawo kumele organize sibone ukuthi siyalungisisela izwe lethu because umongameli uthi the country ivuleke for business but thina sibona imadness so yikho sifuna ukuthi sihlanganeni ngoba yena wangena ngoNovember and up to November lo buye sekhona seqalisile kathesi akulanto ayenzileyo njengama youth so kumele siqalise ukquestion igovernment so kumele siqalise ukusebenza ukwenza ukuthi igovernment la ibe accountable igovernment iqale uaddress ama priorities abantu rather than uaddress ama priorities ayo
emkhosini owenziwe ngempela viki wokunanza iminyaka elithumi la thobamu nomunye ibandla leMDC labunjwayo enkundleni yeGwanzura Stadium eHarare abasakhulayo benhlanganiso yeZinasu leyetha jamuka sesijikile bakubeke sobala ukuba bafuna achiye umsebenzi umnangagwa lequla lakhe labaphathi intambo ngoba sebehlulekile ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
uqolo balaleli okakathesi ke sesingena kudaba ebesikhulume ngalo olwabesifazane bakobulawayo abakhuthazwa kulandelwa ngokugcwele kwemithetho ebanikeza ilungelo lokuthola impahla udaba ke siluphiwa ngubathabile Masuku
emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso yeTransparency International Zimbabwe kuphume ukuthi abesifazane bayancindezelwa ekutholisweni umhlabathi obizabona Isilinganiso esilithumi lasithupha ekhulwini i 16% samasimu yiso esisezandleni zabo mama okuyisilinganiso esincane kakhulu. Ekhuluma ngemva komhlangano lowo unkosazana Sukoluhle Ndlovu uthi omama abalalwazi olwaneleyo endabeni zomhlabathi.
Omama yibo abangala information ekwaneleyo bagcine besehluleka ukuthola ukuthi ama estates nga obaba sebedlule bayenelise ukuthi bawalo baba register omama babe bengela mali ekwaneleyo njalo futhi lokuthi bathole iland emakhaya umuntu ongumama kuvamile ngeculture yethu ukuthi omama kabamelanga babe ngamaland owners ngenxa yokuthi ngendulo vele obaba yibo ade kumele baziwe kungabantu ababele babele yibo bababa isigaba even le land
kule migoqo eminingi ehlangana labo mama iningi layo itholakala kubo mama abachadileyo abacina bengelabufakazi bokuthi bangabanikazi bezindlu abahlezi kizo lomkabo
Omama kabazi imehluko yemchato ngaba yazi ukuthi imchato leyi iminjani ukuthi inzuzo kamama kuyini emchatweni lanxa ethenge indawo yakhe ukuthi ubaba nxa sebehlezi bebonke ngoba kuthenge bebonke kuchoni le mali yokuthi baye register ama properties abo ngendlela eyiyo ubaba yenelisa ukuthi abe labo mama abaningi kodwa ehluleke ukuthi alungisele omama bona labo kumbe umama yena lo avele ehleli naye lalapho nga umama elotsholo kwesinskade izihlobo ziyamphika ngoba uyigala umtchado lwana ofunakala elizweni abese sithi umama ube lotsholiwe ezilobaba for 20 years ethe sehlezi layo ubaba kwehlula ukuthi kube lokufakaza okukwanileyo
intsha layo ikhala ngokuthi kayilalo ilizwi kulolu hlangothi ngoba labo balesifiso sokuthi babe ngabanikazi bomhlabathi amasimu loba izitanda zokwakhela izindlu osakhulayo uMelusi Mpofu upha umbono wakhe
We are economically challenged. So when it comes to ukuthi sikwanise ukuthola like ama stands, we will discover ukuthi imali abazifunayo, le mali thina esingathi silayo, vele akuhambelani. So it makes it even more difficult ukuthi thina sikwanise la ukuthi sithenge ama stands lawani.
Umnumzana Njabulo Moyo, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kuqakathekile ukuthi omama bahlonyiswe ngolwazi ngoba isikhathi esiningi yibo abaphila isikhathi eside ukwedlula obaba.
Ngathi mina siyananzelela ukubana lapho sivela khona njengabantu sivela endaweni yokuncindezela abesifazane ikakhulu emalungelweni abo okuba lezifuyo okuba lezindlu okuba lendleko laba bangaziphilisa ngaso kungomlando wethu njengabesilisa ngoba singa ngananzelela omama baphila isikhathi eside kulabo baba sokungakho ukuthi baba sebechonile omama yibaba salayo mhlawumbe indlu igcine sithathwa izihlobo zakobaba kumbe igcine sithengiswa kumbe igcine sithathwa ngamakhansili lapho omama behlileke ukubhadala izikweredi sokungumlando ukuthi kathesi sithathe sibe nomlando wokuthi singenele kudaba lolu
okusamele kwenziwe ukuthi kube lokulingana kwamathuba abesilisa labesifazana ukuze kungabi lokuhlukunyezwa kwabesifazana loba ukwephulwa kwamalungelo abo iningi lithi kumele kungenele abenhlangothi ezichiyeneyo zempilo ukuze kuqondiswe lokhu omama bathuthukiswe ukufika esibangeni esifana labesilisa ikakhulu ekubeni lomhlaba obiza bona Inhlanganiso ye-TIZ ithi isebenza labo mama ukuthi ibahlomise ngokungaphathwa kuhle okwenzakala empilweni zabo emizameni yokubonisana labo ukwenqabela ukuqilibezelwa kwabantu bonke lokwephulelwa ilungelo labo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Ivandla le MDC selilobele umsekeli kaMayor wedolobho lakobulawayo uCouncillor Dinashe Gambarami limazisa ukuthi achiye isikhundla sakhe ngoba kwakuvele kufanele sithathwe nguCouncillor kaWard 1 kulelo dolobha uMnumzana Mlandu Ncube. Encwadini elotshwe ngumabhalani wesigaba sakobulawa yokuleli bandla unkosazana Sibusisiwe Adams umnumzana Gambarami uphiwe amalanga ayisikhombisa kuphela ukuthi achiye lesi sikhundla amakhansila aleli bandla kwamanye amadolobho agoqela umeya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini abhekane lesimo esifanayo umnumzana Chamisa usanda khasisa emhlanganweni omkhulu werally yaleli bandla ngempela viki ukuthi kwakufanele amakhansela alandele izinqumo zebandla lakhe ekukhetheni omeya. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba olukamnumzana Gambarami usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo.
Siphuma nje kukhetho oluphelileyo lolu. Iphathi ke yabiza laba bafuna ukuthi babe ngusodolobho kumbe abasekeli ukuthi babuye ke kuma interviews eHarare lama CV abo. Iphathi ke yasikhetha ukuthi uCouncillor uSolomon Mguni abe ngusodolobho wakobulawayo, uCouncillor uMlandu Ncube abe ngumsekeli wakhe. UGambarami ngomunye laye wayefakile iCV yakhe ngomunye wayinterviewile. Yikho ke wase khuluma ke laye lamakhansela wasebemnominetha wasengena ke engayisuye. Yikho ke usekusalwe local government ke usesilizizidayi ubhale ugwalo ebhalela iprovinsi yakobulawayo esikiyo lapho kusebenzela khona uGambarami ukuthi ke simtsheleke uGambarami simnike amalanga ayisikhombisa kulandela iresolution ye-National Council ukuthi ayehle ekubeni ke ngumsekeli kasedolobho edolobho lakobulawayo. Ungene ke uCouncillor uMlandu Ncube nguye owayekhethwe libandla ke lethole MDC. Uyitholile ke uCouncillor Gambarami izolo ntambama ke incwadi evela kuprovince. Sesikhangelele ke ukuthi ngamalanga ayisikhombisa nalawa aphiweyo abe sehlile esihlalweni sokuba ngumsekeli kasedolobha.
Kungani le incwadi ilotshwa kathesi?
Inhlelo bezisiba ziningi yasisenzakala ngoba eyavela ke eHarare kumbaba uSisili Zidayi ke yayibhalwe mhla ka-9 ke October umfumfu. Thina-ke ke saphuza ke kuyithola njengeprovince. Kela ngase siyitholile inhlelo bezizinengi. Sakhumbula ukuthi ke besilohlelo eHarare ngempela viki lapho ade sesiyakhumbula khona ukusungulwa kwebandla lethu le-MDC. Yikho ke sesesivela khona-ke sasesikubona kufanele sasesibona-ke njengoba sikhona sonke kwenze lokho ngoba-ke le mhlangano bengahlaleki abaningi abakuprovinsi bango-honorable bangama-MPs baseHarare. Amalanga ayisikhombisa kuqala ukubalwa kusukela izolo ngomvulo.
Siyananzelela ukuthi izakhamizi zakobulawayo zake zatshengisela zisithi bafuna umuntu ovela kulelo dolobho.
Thina njengebandla le-MDC we are a non-racial, we are a non-tribal political party. Ngoba ungakhangela la uGambarami umuntu ozalelwe wakhulela khonapha kobulawayo. Yikho angabandululwa ngayiphi indlela. Lanxa ngalo kungukhumalo obengenile ebezatshelwa ukuthi okhethwe libandla nguMlandu Ncube.
Alo ke umnumzana Edwin Dlovu umsekeli wesikhulumelisi abandla le MDC kwaBulawayo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo.
Yebo 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 tsakazo muhle mina nginquma igobe umsakazo we Studio 7 ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo labasakhulayo olwe The Connection ngo 8 ntambama lamhlanje kuhlelo sixoxa labasha baseZimbabwe abakubhizimusi ngesimo somnotho elizweni nanti thuba kini abasha lokupha imbonweni ngomumo womnotho welizwe uyalivumela na ukuthi liqale amabhizimusi angalilethela inzuzo esuthisayo ngena kuhlelo usho umbono wakho ngodaba lolu thumela umlayezelo ku WhatsApp unombo lezithi 0012024650318 ungasixhuma njalo enkundleni yokuxhumana lokuzilibazisa eFacebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele masidibane ngo 8 p.m. ntambama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli benhloko kahulumende yakwele Sri Lanka osanda kumiswa umsebenzi ngumongameli Maithripala Sirisena zitshengisele zifuna idale lephalamende lihlale ukuze lixazulule isimo sombusazwe esingamanga kuhle kulelo lizwe. Umongameli Donald Trump wele Melika uthi usezaphuma lesinqumo sokuvimba abantwana abazalelwa eMelika ngabazali abangelangwalo zokuhlala elizweni okusemthethweni ukuthola ilungelo lokuba isizalwane seMelika ebizwa ngokuthi birthright citizenship. Umhlangano owenzwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yabo somabhizimusi esigodlweni sakhe iState House eHarare izolo wamukelwe ngabanye kodwa abanye ngabathi lumhlangano uveze obala ukuthi uMnangagwa sephelelwe ngumphako kumizamo yokuvuselela umnotho welizwe oqhubeka usiya nganxele. UMnangagwa kaphanga macebo ukuthi kwenziweni kodwa waqinisa elokuthi uZulu labo somabhizimusi akumelanga bethuswe yikuthi lasiphi isikhathi imali engasodola leMelika iza kuba ingasasetshenziswa. Kanti kungani uMnangagwa engatshelanga usomabhizimusi ukuthi kwenziweni? Usephelelwe ngumphako mpela na? Lo ngumbuzo esiwubuze umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF.
Well, umuntu otsho njalo kumele azibuze yena ukuthi yena usenzeni ukuthi kona kube lempumela njalo kube lengqubela phambili ezomnotho lelizwe leli leZimbabwe. Umkhonomo wethu uzama uzasebenza nxa aluba wonke umuntu ekwazi ubana kona ulento yokwenza ngokuvuselela lowo mkhonomo. Akusoze kwenzakale omunye edonsela egangeni, omunye edonsela endleleni, omunye ezimele nje kuphela egoqe izandla zakhe. So lesi sikhathi lithuba lokuthi uzibani zozibani azizwe yena ebuza ubana mina lapho engikhona, lapho engisebenzela khona, lapho engiphilela khona ngiyenzeleni ilizwe leZimbabwe.
Kodwa usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Matson Hlalo uthi sokulempawu ezikhomba ukuba umthwalo unzima kwezomnotho kulalokho owakucatshangelwa ngabaphethe intambo zombuso.
Hayi, ekukhulumeni baba Gandhi ukukhuluma kulula kodwa kulapha phansi kuground ebantwini kunzima and kukhanya kungela light at the end of the tunnel ngoba nxa ukhangele nje yonke indawo into lokhu ezitshintsha kwenye indawo sokuthengiswa ngama-US dollar. Nxa ungela US dollar kuya times ngo-3 imali omele uthenga into yakhona leyo yabe iphethwe nge-US dollar. So ekukhulumeni lokwenzakala phansi akufanani.
Uhlalo uthi imizamo esetshenziswa ukuvuselela umnotho welizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ayehlukananga laleyo eyayisetshenziswa kumbuso kamnumzana Robert Mugabe.
Isisi system ekhona isebenzayo la iyafanana le system yayikhona kudala. So kunzima ukuthi umuntu athi yena into zizaguquka. Yoni system lokhe iyiyo the same system. Look at ukuthi mina mbona ufana le lo muntu ozama ukujuice ijuice card eseyajuswayo kudala. Akusoze kulalutho leyo yenzeka. Unless and until kubonakala ukuthi sokusenza izinto ezintsha and into zakhona zenze labo abalemali babe lethemba lokuthi for sure izinto seziguqukile. Aphandle kwalokho ngoba kathesi kunje akula even one investor ofungabuya obuyayo esuka ebantu endaweni njengeSouth Africa esingathi thina ngama neighbors ethu akula even one.
Ungalwa impi yenkululeko unkosikazi Queen Maligwa uthi osekuphazamise ukuthuthuka komnotho ikuthi inkokheli iyahwaba ihuquluza inotho kungakhathalekile lokuthi uZulu usebenzimeni obukhulu njani.
I'm very, very disappointed baba ngesimo esikhona elizweni. Njalo nje ukunanzelela ukuthi lobusela obukhulu buyavumbuluka lapha lalaphaya okutshengisela ukuthi abantu laba abasikhokhelayo bonke ngamahumutha. Akula namuntu wakhona oyedwa okhangela ukuthi thina sisebenze okunzima kangakanani. Thina we not selfish, besisebenzela isizwe ukuthi wonke umuntu akhululeke sifanane sidle ngokulinganayo. Kodwa ungakhangela kathesi kulabanye abantu selected ukuthi kumele baphile and those few individuals yibo abasebenza ukuthi labantu bethu lobuhlobo bethu bonke ubaleke buchabalale kuye ngaphandle kwamazwe. Abanye njengoba ngatsho lakudala ukuthi abantu bethu bonke nabantu bonke fana bethu bonke sebengabafana benkomo kambe abantu bethu bazoze bayithole nini imisebenzi. It's so disappointing. Ungakhangela kade simashopu akunalutho. Islogan kuthiwa Zimbabwe is open for business. Which business?
Umongameli Mnangagwa uthembise osomabhizimusi kade besemhlanganweni wayizolo ukuthi ubunzima obukhona buyedlula nje ngokuphazima kweso ngoba uhulumende wakhe uselamacebo angahlenga ilizwe. Iningi lezizalwane zeZimbabwe eselihlala eBhilitane seliqalile ukuthengela izihlobo labangane ekhaya ukudla okufana lamafutha okupheka i-cooking oil okungatholakaliyo lula eZimbabwe lempahla zokugqoka ukuze ikhisimusi ibe mnandi. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usipha lolu daba ngokugceleyo eseBhilitane.
Udubo olukhona eZimbabwe lwenza ibhizimusi yokuthwala impahla zisuka eNgland zisiya eZimbabwe itholise abanengi inzuzo enkulu. Sokulabomalayisha abathwalela izizalwane zeZimbabwe impahla bezisa kuzihlobo labangane ekhaya. Umnunzana Victor Manyora ngomunye walaba omalayisha osebenza eseNgland.
Omalayisha abakho eGoli kuphela, lase UK sikhona. Nxa ufuna ukuthumeza impahla eZimbabwe noma yipi indawo eZimbabwe, khuluma lathi. Inamba zami eze UK ngitholakala ku +44 7440 388 939. Noma yini elifuna ukuyithumeza kusuka eUK isiya eZimbabwe siyathumeza.
Omunye njalo umalayitsha umnunzana Wellington Mdlongwa.
Bafuna ukuthumela impahla ze Christmas, Christmas groceries or anything else you wanna send home, either for the charity, for anything, siyakwanisa ukulithwalela. For abafuna ama drums, siyakwanisa ukulethela ama drums at an extra cost. Siya deliver ekhaya door to door. If lifuna ukucheka iFacebook page yethu, it's Mthwakazi Shipping. There is all the information that you need and the prices akhona khona lapho.
Unkosazana Dawana Moyo nguye yedwa emolini yakwabo ophandle kwelizwe, njalo isimo somnotho senza abangakibo bakhangelele kuye.
Futhi indlala lonyaka ekhaya, abantu bekhaya bakhala ngedlala. Kunje nje lami ngidinga umalayitsha wami ukuthi ngithumele impahla lami ukuthi ziyefika, ngikuthi kusifika ikhisimusi labo abadala bethole ukuthi ukudla sekufikile. Ngoba hayi, bakhala kakhulu abantu bengendlala ekhaya, kuthiwa kulalutho. Sesikhalela nje ukuthi ngayi isimo siyatshintsha bakithi.
Unkosazana Zanele Moyo ngomunye owayezondiswe impumela yokhetho esithi kasathumeli izihlobo ukudla, kodwa uthi seguqule umqondo wakhe ngoba engafelwa izihlobo ngendlala.
Hey, abantu bekhaya baze bathwala nzima. imali khona ezikhwameni kodwa beswele ukudla. Kithi sesize sidinga abamalayisha base-England ukuthi bahambisele abadala ukudla. Kambe ilizwe linjani uqhalele upresident omuntsha lana leli.
Kusobala ukuthi uhlupho lokuswelakala kokudla lemali ekhaya sokubamba ngamandla izizalwane zeZimbabwe eziningi ezisemazweni ukuthi zicabange kabili ngokuzwela abasekhaya ngokubathengela okumele bakuthole empilweni okungelula ukuthola elizweni njengoba nakulokusilela kwemali ingatholakali emabhanga laloba umuntu elayo. Imele Studio 7 eLondon, igama lami nguyezwa Jesus Band.
Ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezemvelo i-Environment Management Authority isikhuthaze uzulu ukuba aphathe kuhle iganga angalichisi mahlayana ngoba kulakho ukuphazamisa imvelo. Okunenga sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekwaBulawayo.
Amapulazi amaningi ezweni achisiwe ukuthi le madolobheni lakho abantu bachisa iganga mahlayana osekubangele ukuba abohlangothi lukahulumende olubona ngezemvelo olwe-Environment Management Authority i-EMA basungule umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuba behlukane lomkhuba wokuchisa iganga mahlayana ngoba kudala ingozi. Umqondisi we-EMA eMathebeleland North unkosikazi Chipo Mpofu Zuze uthi khathesi isikhathi somlilo ngakho baphakathi kokukhuthaza abantu ukuba bangachisi iganga. Ethi baqale ngokufundisa ikakhulu abalimi indlela zokuvikela ukumemetheka komlilo.
Singakhangela khathesi isikhathi somlilo. Isikhathi somlilo ngemthetho weZimbabwe siqalisa samhla ka 31 July kusiyagcina October, but ngenxa yokuthi izulu seliphuza ukuna sithi sigcina ngesikhathi sithola izulu lakuqala. Yilo uhlelo esigijima ngalo khathesi ekade sikwenza siqalise umlilo ungakaqalisi ufundisana labalimi ukuthi bayenqabele indawo zabo emlilweni yendle. Sibe sibakhuthaza ukuthi babe lendledlana lezi ezithiwa ama-fire guards ezivikela umlilo.
Unkosikazi Mpofu Zuze uthi umlilo muhle uma usebenzisa kuhle kodwa ungaba yisitha njalo bakhona asebethe bafa bebulawa ngumlilo weganga.
Umlilo muhle ngawusebenzisa ngendlela efaneleyo kodwa umlilo ungaba yisitha. So isikhathi esiningi iminyaka edlulileyo le abantu abaningi bafile ngenxa yemlilo, abantu abaningi balahlekelwe izimpahla zabo ngenxa yemlilo, abalimayo bona laba amapayipi abo ama-irrigation adula kangaka achiswa yimlilo. And okunye futhi esikubonayo ukuthi ukuchisa ukuqalisa imlilo kuyalwisana lenhlelo zikahulumende. Uhulumende ukukhathesi ufake imali eningi ethenga inkomo enika abantu esithi i-common livestock. Amadlelo engatsha inkomo lezana ziyathola ngapho ukudla.
Iningi labafuya inkomo baphakathi kodubo lokungabi lamadlelo ngoba abantu bechisa iganga mahlayana. Loba nje i-EMA iphakathi kokufundisa uzulu ngokuphatha kahle iganga, iningi lamapulazi lamagceke kuchile. Izifuyo ziyacuba ngokuswela utshani. Abe-EMA baqhubekela phambili bekhuthaza uzulu ukuthi engachisi iganga njalo ozatholakala esenza lokho uzabotshwa ajeziswe kanzima. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Abesifazane bakoBulawayo bakhuthaza kulandelwa ngokugcweleyo kwemithetho ebanikeza ilungelo lokuthola impahla ikakhulu izindlu lomhlabathi. Abenhlanganiso yeZCTU bakhuthaza uhulumende ukuba amukele kwenzakala emikambo. Siludgiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gandhi.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.